So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlazi ku 8 Mpandula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye ibhethu likaZulu ithi uphenyo elwenzileyo esilobela emangweni we Midlands luveze ukuthi abasekeli bamabandla aphikisayo ikakhulu abe CCC banxithwa ukudla okwabelwa abaswelayo kulesi sigaba.
Kungani sebefuna ukuphinda igugu rawundi yesibili ngoba ngolwesihlanu esigabeni sakosimana kube lomhlangano lapho abebandla lezano abathembise abantu ukuthi bengabe belandela ibandla eliphikisayo bazabatshontsha ebusuku.
Inhlanganiso yamatitshala ithi sokusele amalanga ayisikhombisa ukuthi kufike ilanga elibheke ngeso lokhozi ngoba yilo uhulumende athi uzaqala ukubhadala izisebenzi zakhe ngedola leMelika.
Uhulumende senze izithembiso zabazinenge esibone ngani nxa engumbaba osethembisa izithembiso ezingaphumeleliyo akusamvumeli ukuthi aqambe amanga.
Izakhamizi zamalokithi koBulawayo zithi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho kuzithwalisa amagabha avuzayo ngoba isambuzi esisodwa okufanele sisetshenziswe imideni emine sesisetshenziswa ngabantu abaningi kakhulu okwenza ukuvalwa kwamanzi kuzithiye zisengozini ephindwe kanene.
Bakhala ngokuthi ngabe indawo yabo iya-exemptwa ku-water shedding ngokuthi ingasahanjelwa ngamanzi ukuze benelise ukusebenza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso ye-ibhethu likaZulu ithi uphenyo elwenzileyo esilobela emangweni weMidlands luveze ukuthi abasekeli bamabandla aphikisayo ikakhulu abe CCC banxithwa ukudla okwabelwa abaswelayo. Linhlanganiso ithi iziphathamandla zezanu PF zethusela njalo amabandla aphikisayo laba zisithi kumele bachiye ukusekela amabandla aphikisayo nxa bengafuni ukuthunjwa bacatshiswe. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli webhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngempela sonto ngihambele esilobela ngisiyakhangela umumo ukuthi unjani ngezombusazwe lendlela abantu abaphethwe ngayo ngedistribution yomumbu. Engikutholileyo ukuthi sesibuyele esikhathini kungani sebefuna ukuphinda igugu rawundi yesibili ngoba ngolwesihlanu esigabeni sakosimana kube lomhlangano lapho abebandla lezano abathembise abantu ukuthi bengabe belandela ibandla eliphikisayo bazabatshontsha ebusuku. Okuyisehlakalo esenzakalayo esitobela abantu batshontshwa nanamhlanje kabazakali. So mina ngiyabe sengibona inkulumo enjalo isibisela kugugu rawundi ukuthi oEmerson bacila abantu besithi balungisa uhlolele ugugu rawundi kodwa uma bethumela abantu babo ukuthi batshele ukuthi bazabatshontsha kuyasibonisa ukuthi hayi babona ngani into abayenzayo inhle sebeyiphinda futhi.
Ukudla okhuluma ngakho lokhu kuvela ngaphi?
Ukudla engikhuluma ngakho mbona ngazathi kumbeni kuvela ko-DA kodwa okwenzakeleyo ukuthi bekuholiswa ngamabandla abebandla eliphikisayo bancithiwe.
Kulamanyathelo abawathetheyo yini bona laba abancithiweyo?
Abantu akulamanyathelo abathathayo ngoba kugcwele ukwesaba. Abantu bayethuselwa ngolwesihlanu njengoba kube kubuye amadoda amathathu evela eKwekwe. Omunye wangkhona ngolo owayeyi-losing candidate yebandla lezanu PF owadliwa ku-by-election kukhoke central. Omunye kuthiwa ngudarha onguchalimani kwabatsha ku-DCC yabo. So abantu bayesaba bethukile abantu ukuthi bazaphinda betshontsho kwesibili ngoba kuthiwa uma bengajo anti kuleyo hlelo lona lolo lwaqaliswa ngukhembu olokuthi i-traditional leadership kayenze abantu bejoyine izana. So yikho khonokho abantu bayexiselwa batshela ukuthi abajoyine ibandla ngoba kukhulu okuzenzakala.
Ubona bathini pho abantu bethukile bayangena kuzanu PF benzani njengoba usithi bayethuselwa?
Abantu bethukile kakhulu, abantu bethukile ngoba abahlangana lakho anti uma izani ikhuluma ngokubatshontsha akusiyo into engahlala ingabethusi ngoba into eyenzakalayo. So uma izani ngafika ikhulume ngokuthi bazacatsha abala sizathu sokungethuki ikakhulu ukhangela ukuthi ula bantu lanamhlanje khona lenkabazo abangazakaliyo ukuthi bayanga. So ayisilobandlelitha abakukhuluma sonkulumo entsha inkulumo abalembali yokuyikhuluma njalo balembali yokukwenza khonoko. So abantu bethukile sibili.
Alo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso yebhetshu likaZulu. UNtungameli Nkomo uphinde waxoxa lomnumzana Agrippa Ndaba umlisa ohlala kuward 20 esilobela lapho kubikwa kuncitshwe khona abantu ukudla. UNdaba uyakulandula lokhu esithi udubo olukhona ukuthi ukudla lokhu akwaneli umuntu wonke okufunayo.
Lena akuthola ukuthi abantu banikezwa bonke nje kwasara ukuthi njengokuthi isikafu sasibuye sisilutshwane. Nasanda ukuthi iwadi yethu sinike 600 bags. So laphana kwathi sathiwa 209.
Bona babangatholanga lapho eliyakuthola khona bazathola yini kungakhathalekile ukuthi baphuma emzini kabani?
Thina sanda ukuthi abatholileyo then the next time ngasebuya sesinika labantu abangatholanga.
Kulabo mhlawumbe abangazihlalela emakhaya besithi ukudla kwabiwa ngokuthi ungwaliphi bandla kuyini ongathanda ukukutsho kubo?
Mina ndingakutholi khonokho vanti yabokuthi mina engikwaziyo ukuthi iwadi yonke kumele ibuye laphana ibenefite njengokuthi yabi iwadi 20 yonke njengokuthi. Usukwazi ukuthi uhlalele ukuthi uyasutha kumbeni hhayi njengokuthi hhayi kufuna abalamba yena osuthi abe-right awusozwazi. But abantu ababelendlala babuya straight official ngibe khona lapho bakhalaze nxa kukhona siyabaedisa.
Lo ke ngumnumzana Agrippa Ndaba umlisa kaward 20 esilobela. Sehlulekile ukuxoxisana lenkokheli yezanu PF eMidlands kanye lomphathintambo obona ngenhlelo zokuphathisa abaswelayo we-social welfare umnumzana Paul Mavima. Kodwa uhulumende uhleze ekulandula ukuthi uncitsha abamabandla aphikisayo ukudla. Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi sokusele amalanga ayisikhombisa nje kuphela ukuthi kufike ilanga uhulumende athi yilo azaqala ukubhadala izisebenzi zakhe ngedola leMelika. Okwamanje izisebenzi zikahulumende zithola iholo elixutshanisiweyo ngedola leZimbabwe leMelika. Inhlanganiso ye-ATUS ithi leli langa lizakhomba mgceke kamhlophe ukuthi uhulumende usehlulekile ukufeza izifiso zamatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende. Sixoxe lesikhulumelisa linhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sarbonani balaleli baka Studio 7, sithina ke njenge-ATUS sithi uhulumende makangathembisi ukukhangela akhuphule iholo le-US dollar laba lezisebenzi kodwa kabuyele abisele iholo elalikhona phambilini kuka-2018 ngo-Okthoba lapha wayehola imali encane kuhulumende wayehola 540 US dollars. Lokhu sikukhangelele ukuba uhulumende asuse ubuyanga ezisebenzi. Lokhu sikukhangelele ukuba uhulumende wathembisa ukuba yena nguhulumende olalelayo. Lokhu sikukhangelele ngoba uhulumende senze izithembiso zabazinenge esibone ngani nxa engubaba osethembisa izithembiso ezingaphumeleliyo akusamvumeli ukuthi aqambe amanga. Thina ke njenga we athuzi sigukuzela ababalisi ukuba balungiselele ukuchaya umpululu bachaye ivokiyoko kodwa sike sikhuthaza uhulumende simkhumbuze futhi ngokushesha ukuba izisebenzi kaziphili ngezithembiso
manje lina njengenhlanganiso nxa kuyikuthi uhulumende kayenze lokho alifuna ukuthi akwenze ukuthi aliphe yona le imali lizathatha nyathelo bani
thina njengenhlanganiso Chris sikubeka mgceke njalo sihleli sikuthi umhlaka 16 ngomnqamula juqu kithi uhulumende ngehluleka kusinikeza imali esiyifunayo kutsho ukuthi uyabe sevumile ukuba imfundo seyibulele eZimbabwe ngoba kakula mbalisi ozaqhubeka efundisa khuluma sinje ababalisi item leli bahambile emaklasini bahambile ezikolo hathi ngoba besiyafundisa besiyathiya besiyakhangela ukuba uhulumende uyagcwalisa yini izithembiso akula muntu ongaphila nge 28,000 isalari khona umuntu kukhangelelwe ukuthi le muli yakhe asebenzi 150 something thousand imhlola indlela izisebenzi eziphila ngayo sibone ngani sesifike ekugcineni Chris ukuthi sibe silalela amanga kube sitshelwa amanga yikubona sesikhiphe umbiko wokuthi sesithokoza sesilungiselela injabulo yokuthi mhlaka 16 uhulumende uyasinikeza imali vele sesaba ukuthi sizwe ukuthi uhulumende angeke asinikeze imali le ngoba kungawonakala kakhulu
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamaticha la eA2s ubekhuluma ecingweni le studio 7 eselubhani Abahlali bema logitini abalisa iminyela lemabuthweni kobulawayo bathi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho kubathwalisa amagabha avuzayo ngoba isambuzi esisodwa kwakufanele sisetshenziswe imdeni emine sisisetshenziswa ngabantu abaningi kakhulu okubangela ukuthi kuqhamuke imikhuhlane lokho kuvezwe inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights eqhube ukudingisisa ngalolu daba kulezo ndawo. Idolobho lakobulawayo liphakathi kokulwisana lomkhuhlane wesihudo osanda kuqhamuka. Umqondisi wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa, utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abahlali balezi ndawo bafuna ukuthi bengavalelwa amanzi njalo kube lengqoqo phakathi kukamanisipala ukuze abaphathise ngamabhawuza nxa amanzi evaliwe.
Besisebenzela elokitshini leminyela, lelokitshini lemabuthweni. Esikutholileyo njengenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ukuthi izakhamizi zeminyela lemabuthweni zathi kusakhiwa indawo liyana. Yakhiwa ngendlela yokuthi izindlu ezingu-4 ziyasheya isambuzi esisodwa. Kodwa ngenxa yokuhamba kwesikhathi, okokuqala ngokufa kwama-toilet akhona kwezinye indawo sekuyizindlu ezingu-6 zishiye i-toilet eyodwa. Okwesibili, izindlu lezi ezingu-4 kazilamizi kumbe ngithi izimuli ezingu-4. Uyathola ukuthi indlu eyodwa isihlala imuli ezintathu. Okucina kudala ukuthi izimuli ezingu-12 ezishaya i-toilet eyodwa. Lokhu kuba yinkinga kakhulu ngalesi sikhathi lapho amanzi eshoda ngoba izakhamizi sezicabana ngokusebenziswa kwe-toilet ikakhulu ngokushoda kwamanzi. Kulabanye abalobuchapa, kulabanye abangaziphathiyo abaqina besebenzisa kubi la ma-toilet bawangcolisa. Bawachiye engahlanzekanga okudala ukuxabana kwezakhamizi kubangelwa yikho kwanda kwezimuli ngoba lindawo phela yiyo echiphileyo izindlu zakhona lokuloja kuchiphile yikho abantu abaningi sebehlala kulezo ndawo.
Kuyini elifisa ukuthi ngabe kuyenziwa njengenhlanganiso? Kungabe kufanele ukuthi kwakhiwe kutsha yini?
Ekuxoxisaneni kwethu lezakhamizi zeminyela lemabuthweni kunezinto ezimbalwa abazikhalelayo ukuthi ngabe ziyenzakala. Khona ngokufisa kwabo bafisa ukuthi ngabe imundlu lendlu iba le toilet yayo. Bathola ukuncediswa ukuze kube khona amathoyilethi ngendlu ngendlu, kungabi khona lokho kokwabelana ukushare amathoyilethi. Kodwa bayananzelela ukuthi leyo yinto engathatha isikhathi ukuthi ize ifike ekwenzakaleni ukuthi ibe khona. Yikho besithi kwalesi sikhathi kusesasetshenzelwa lapho bakhala ngokuthi ngabe indawo yabo iya exemptwa ku-water shedding ngokuthi ingasahanjelwa ngamanzi ukuze benelise ukusebenza. Bathi bona nxa lokho kusehlula ukuthi kwenziwe, ngangcono phela kube khona izibholane ezinenge endaweni yabo, kumbe kube khona amabhawuza abuya hlezi nsuku ngensuku ukuze lawo bathola amanzi kakhulu okusebenzisa bethela ezambuzini zabo.
Aloke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights, obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi abahlamuki bakwele Mozambique babulele abantu abayisithupha ngokubaquma amakhanda esigabeni seNampula. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla uzaphawula ngokusemthethweni umhlangano wabalwa impi yenkululeko eHarare. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, sanibonani. Hayi, nami nje ngidlaleleyo ni Studio 7 njengoba nje ugetsiso luhambile ngapha. Ngithi lami ke ngiphose engkuzwayo. Yebo ye, ngiyezwa abantu bayakhala ngo-job khala. Khala layo ukuthi hayi uphoyizeniwe. Kaphoyizeni. Kanti ulookout kazange waphoyizenwa. Then abantu lapha engibona ngazathi bakhuluma ngezinto. Izanu bantu iyabulala. Bangupoisena ulookout masuku bamfaka elo kuze nemaye drumming law angcolile lami ngangangena kiwo kwaba indlela ukuthi into leyana yamkhonde emikhanda waze wafa i-meningitis. So izanu injalo bantu bakithi, if you don't know izanu awazi. Sihlukanisayo sithi izanu nde-Europe. Okunye ke ngikutshoyo ukuthi ke abantu singakhala sonke kodwa into nasi umasisi ukhohlwe ukuthi ubehambe nge-state visit wafika wakhuluma ngezanu. So yiko ndihlala nje labantu ukuthi ake siyekeleni uku-criticize i-South Africa. Ama-borders ethu wonke a-right yini nangoku masisi usefike uyakhuluma ngama-sanction esekhohlwe ukuthi uhambe nge-state visit. I-state visit is a government against government, you don't talk about a party. So ke nansi ke mbonga layo i-opposition i-BCP imcriticize usecretary general wakhona ukhulumile wathi hayi kukhulunywe umasisi ayisiko okuthunywe ngabantu bakuphi abaseButswana. So umasisi useyibhantshile ebrugwe lobuNangagwa. So comrades and friends, let's look white, singakhangela indawo eyi-1. Let's look white. Thank you.
Linjani ku-Studio 7, linjani lonke izihlobo zami basakazi baka-Studio 7 kanye labalaleli bonke abaka-Studio 7. Mina engikhulumayo nguPetrus Spanda, ngizalakala seCholocho, ngokuhlala lapha eJoburg. Yazi kule nto encane engihluphayo okakhulu kubafowethu abaka-MRP kumbe MRP yini. Eyi, kaningi kaningi indlela abakhuluma ngayo akaze ngizwe even one day lapha abakhuluma khona kuzwakala ukuthi nangumuntu sekhuluma ngendaba zombangazwe or ngendaba yepolitiki okuzwakalayo. Ngaphandle kwamqondisi uma kade ngimlalele namhla echasisa ngendlela yokubotshwa kwabanye babasekeli bakhe, hayi ngizwile indoda ibikhuluma kuzwakala ukuthi iyaphi njalo ivelaphi njalo uthini. Kodwa ngingalalela nje abasekeli esikhathini esiningi akula even one day esengengezwa. Ngiyayilandela, ngiyazilandela inews zika-Studio 7 but akula even one day esengengezwa omunye wabasekeli ekhuluma into ezwakalayo ngaphandle kokuthukana, ngaphandle kokukhuluma nje uze ukuthi umuntu lo uzikhuluma ugcwele yikudlala ngesikhathi sokuthi abantu beZimbabwe bekhuluma ngobunzima ababhekana sihlangane lawo sihlobo zami uma singelo ukukhuluma sibozithulelana ukuze singayisisilalelo badla othi iMRP ngokuba ungamane nje ukhulume thine siyabe silalele sithi zwana ukuthi iMRP ikhulume sithi ngathi ukukhuluma nje umuntu oyabe siphuzele kumbe oyabe zidlele inyawo bezakhe njengoba nje egoli lapha kulabo nyawo bathandekayo esisikhathi ngesokuthi sithanda ukuthi endlebeni zethu sizwe ivangeli lepolitiki elesisindo alikho ibandenza ngizokhuluma ngithi ngisekela lona kodwa ngisola nje ngabafowethu indlela ababeka ngayo izinto. Hayi omunye namhla uthe ekhuluma uma kade ngilalele namhla mhlaka 6 uthe iMRP izobisa imali ethengayo imali elevalu izoyibisa ngayiphi indlela njengoba iMRP ayikhulumi ngopresident ikhuluma ngama-MP nangama-councillors kusho ukuthi labo bantu babazosilethela leyo mali abakhuluma ngayo na. Ngiyabonga bathandekayo ngithela minje ngike ngikhulume ngakancane ngibhekise kubafowethu ngendlela ababeka ngayo izinto. Hhayi mina kalikho ibandla enza thi ngiyalilandela ngaphandle kwendisola yensola izanu le-MRT le. Ngiyabonga
salibonani salibonani ku-studio 7 mina ngile problem sibili ngemthwakazi kakhulu into engikhathaze ngemthwakazi sikhuluma ngokuvota next year yena ikhuluma ngokuthi bafuna ukuqoma ilizwe nini because ama-elections esikhuluma ngawo thina ngawa next year wena bafuna ukwehlukanisa ilizwe phakathi nini babasitshele ukuthi bona lawo ngabe funa ukuhlukanisa ilizwe bayifuna ukuhlukanisa nini akho isiphombe ukuba tribal for nothing.
Sanibonani basakazi sanibonani lonke nabalaleli ku-studio 7 ngibe ngithi nginensolo encane ngibe ngicela lo baba noma ngujaha obekhuluma kube ethi yena abantu bemthakazi bebheme imbanje ekhulumela phezu kwami qathekile ukuthi sihloniphane mina ngisakhamuzi ngumuntu omdala njalo ngubani walitshela ukuthi imthakazi igcwele abafana mina ngumuntu omdala so bengicela ukuthi sihloniphane njengalokhu i-studio 7 isitsho ukuthi singabe ukhuluma inhlamba nokuthukana so wena masuqala ukungithuka lapha emsakazweni kutsho khona ukuthi usuphambanise ngicela ukuthi uzame ukukhula ma uzokhuluma unake ukukhuluma kanjani labo bani okunye okuqathekileyo futhi unanzelele ukuthi awungazi ungazathi phakathi komsakazo mina abantu bemthwakazi babhema insango ngiyakukhuza futhi ngicela ukuthi ma le meseji izofika kuwe lapho unanzelele futhi ama-steps akho ngibonge basakazi ngithi ngikhuzele oxhwalileyo engingamazi lokuthi ungibani okhuluma izinto angazazi
kubalaleli be-studio 7 labasakazi bethu labasakazi izindaba ezinhle kakhulu ngicela ukuthi ngike ngincedise abantu bonke nje ngingakhethi ukuthi ubani ungwaliphi ibandla ungwaliphi ibandla ungu-neutral ongelabandla into enginanzelelo ake sihlonipheni imphefumulo yabantu kuqala sihlonipheni imphefumulo yabantu abayiphefumulelwa nguNkulunkulu ukukhuluma ngomunye umuntu amagama ayesabekayo ngemphathi yezombangazwe ezecine engena enkingeni yokubulawa usukuzuzeni laphana kawutshawa luvalo wenisubulela umuntu wena ngoba ngokusukela ezandleni zakho amabandla ezombangazwe kasapotwe nje kuhle usapotela kakhulu ulinika izibongo ezinhle ukuthi uzavotela ibandla lami izanu uzazuza lokhu lalokhu 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 uyavotela ibandla lami imthwakazi uyazuza lokhu lalokhu sivotele ukuba nje oyazi uvotele ibandla lami triple C uyazuza lokhu lalokhu lithembisa izithembiso hhayi kube lithethisa ezeqinise liqamba amabali abantu njengami engilebizwe liqanjwa ukuthi undebele ngundebele vele mina kodwa-ke engizazi khona ngaze nithuke muntu mina ngiyaqondisa nje kuphela njengoba kathe singiyaqondisa kulabanye abantu abangani bafunda ukukhuluma abangani bafunda ukukhuluma bafuna ukufundela ku-studio 7 kuyazila kulunganga kakulunganga komenti ibandla lakho komenti ibandla lakho angazuzwe lisolwa izanu PF yasolwa ele 42 bayisola abantu kakuli silocala ukuyisola izaphu yayisolwa i-MDC tikatshankira yayisolwa akulaba nje lingesaba ukusolwa kanti labe lingelinjalo elingasolwayo ngiyabonga ngala magama lawa ngiyabonga kakhulu
sanibonani 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 ninjani e-studio ninjani ku-studio 7 ngicela ukuphawula ngalolu daba olwenzakala ezweni lakithi seZimbabwe ngodaba lolu oluka nanga ukuthi ubhizi ubopha abantu bakithi basesindebeleni ubhizi ubopha abantu bakithi basesindebeleni laba be-MRA kahle kahle yena vele into angayifuniyo yithi thina abantu basezindebeleni. Hayi, lolu daba lolu ngicela mhlambe lungathi abantu beke belubhekisise kahle la lolu daba. Nalabo abasupporta uMnangagwa labo, laba abamsupportayo ukuthi kahle kahle bona babona kuyinto eright ukuthi abantu ngendlela abahlukunyezwa ngayo abasezindebeleni. Kungasabala abasezindebeleni kuphela. Nabanye laba abe-CCCC. Hayi, umbuso kaMnangagwa lo ngathi umbuso obusa ngesandla sensizwe, ngathi umbuso obusa ngesandla sensizwe. Kuba abantu basezindebeleni bakubona bakunanzelele lo.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ekuqhubekeni kokuthoniswa kukamnumzana Donald Trump ngecala lokutshotshozela mvukela ekudale le-Senate, omunye wabacebisi baka-Trump umnumzana Steve Bannon ukhangelelwe uzinikela emapholiseni lamhlanje phezu kodaba lokuchaphaza imali eyabuthelelwa ngabalandeli baka-Trump eyokwakha umduli womngcele weMelika lele-Mexico. Lokhu kuthiye uTrump esenkingeni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Ukhetho lika 2024 between uDonald Trump lo mongameli welizwe kungani thiwa kuzahlupha lapha ngoba sesibona ujudge weFlorida ngantho asengenele indaba yangkhona. Bengibala amanye amaphepha ekhuluma esithi wona ujudge lo onike former president Trump ireprieve yokuthi adinge umuntu ozakhangela amadocuments athathwayo from his home. He was not supposed to do that. So sizabona ukuthi indaba le izahamba kanjani ngoba sibona futhi iJanuary 6 committee isiqhubeka phambili ngomsebenzi okuinvestigate ukuthi kuhamba njani. So khonapho kungaphuma ngendaba zona lezi ezikaTrump, angiboni mina ngo-2024 ekhona.
Ubona uJoe Biden enganqoba yini kukhetho olulandelayo ikakhulu nxa singathi umnumzana Donald Trump laye uyabencintisa. Ubona ngani ngubani ongancintwa phakathi kwabo bobabili?
Ngoba of an indictment or accuser of gross misrepresentation of the office of the president. Ngo-2024 asazi ukuthi kuzohamba njani ngoba sibona abantu bangama-Democrats labo sebekhuluma besithi umongameli uBiden ngathiwa sekhulile kumele la ahlale phansi badinge umuntu wesincane owesifana u-vice president wakhe agijime laleyo ndaba ukuthi abe ngu-president. So akathese u-2024 usakachana silama midterm elections abuyayo lapha ngo-November. Sizabona ukuthi azahamba kanjani and those will determine ukuthi mbani abe khona 2024. Ngiyabonga.
Hayi, lati siyabonga. Lo ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni ekhona pha kwele Melika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi yiso esingasavumi ukuba nasiqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-Ibheju likaZulu ithi uphenyo elwenzileyo esilobela emangweni we-Midlands luveze ukuthi abasekeli bamabandla aphikisayo kakhulu abe-CCC bayancitshwa ukudla ukwabelwa abaswelayo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe 7:30 ntambama.